endaweni zethu lamhlanje lilo Gift Dube. I-commission ehlolisisa ukudutshulwa kwabantu abayisithupha kusanda kwenziwa ukhetho kweleZimbabwe lonyaka isiqalisile umsebenzi wayo eHarare. Amakansili asemhlanganweni omkhulu koBulawayo azama ukukhanga osomabhizimusi ukuthi bavule amafektali emadolobheni atshiyeneyo. Intengo yempahla lokhu ikhuphuka okumangalisayo kweleZimbabwe. Ibandla eliphikisayo kwele-South Africa likhathazela ukuthi kuxothwe abantu bokuza abahlala kulelo lizwe okungekho emthethweni. Ulayidok lamhla kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection sixoxa ngendlela abasakhulayo abaphila ngayo ngesikhathi umnotho welizwe ukugudeka okumangalisayo. Thumelani imilayezo yenu kuwhatsapp kunombolo yethu ethi 001 202 465 0318 kumbe enkundleni yokukhulumisana lokuzilibazisa yebulenjini obefacebook ekhasini le-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngaphasi 7 ntambama langaphasi 6 ekuseni kumakhakhasi athi 909 AM, 4930 15580 laku 6080 kHz shortwave. Lingakhohlwa ukuthi sikuwhatsapp lakufacebook ku-VOA Ndebele.